Le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama SMS. So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe trained ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abaningi ebulenjini. Thina ngapha esikristwini yikho sometimes abafundisi aba-discourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into yasebhayibhilini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census lababuyayo uJesu yena ngokwakhe waba le-census eyayenziwayo la ekhona. Njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJetro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama SMS. So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe trained ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abanengi ebulenjini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlangano sezabe sisebenzela ehlangothini lwemashonaland leHarare, lazo zizakhangela 16 districts. So kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngalo mkhankaso physically, kutsho ukuthi lapho sabe sihamba sibonana labantu. Kodwa ebulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labane abaku-diaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.